Endabeni zethu lamhlanje abantu sebeqalisile ukubhalisa kugwalo lokuvota kobulawayo leGwanda kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Morgan Changirai lokhetha esibhedlela kwele South Africa. Salethelela okuningi ngalokho. Inhlanganiso yezijiyeneyo zithi kumele abantu beZimbabwe babanjwe ngamandla ukuthi bahlolwe igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngokugula kukamnumzana Morgan Tsvangirai kanye lomongameli Robert Mugabe. Iqembu leMighty Warriors lilakho ukungaqhubekeli phambili kumncintiswano weCOSAFA Championships. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngesikhathi ibandla le-MDCT libophisa umongameli Mugabe ngohlelo lwe-Biometric Voter Registration. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu LFBOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.